eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomohle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abezimbabwe izetherapy kungathi kulobulema obuthize phakathi kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi sizalani sezimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi uyavunyelwa kulo umthetho ufanele umvumele.
Amapolisa avimbe umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini obumele wenzelwe eChitungwiza. Abantu abalikhulu lamachumi amabili eZimbabwe sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus ngoba beke bethekelekelela emazweni alomkhuhlane lo agoqela eleChina. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu le-Cholocho Great Sounds liphethe idlaladela lo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usekusimo sokulimuka ingozi engaqhamuka kulandela ukubulawa kwabantu abedlula amakhulu amabili ngomkhuhlane we-coronavirus. Omela inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization eZimbabwe, uDokotela Alex Gasarira, uthi eZimbabwe abantu abalikhulu lamachumi amabili bafakwe kusimo sokuhlolisiswa ngoba beke bafika kwele China lapho okuqhamuke khona lomkhuhlane kunsukwana esanda kwedlula la kwamanye amazwe lapho osufinyelele khona. Ogasarira uthi abantu laba akabalampawu zalumkhuhlane wona othelelwana kalula ngesikhwehlela, iziginqo kumbe umphefumulo. Uthi bazahlolisiswa okwamaviki amabili alandelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule isinqumo izolo ntambama esokuthi igciwane le-coronavirus liludubo okumele luqatshelwe ngamazwe wonke omhlaba ngesiphangiphangi i-Global Health Emergency. Umuntu ohlaselwe yileli gciwane ubonakala ngokuvimbana, ukukhwehlela lokugcwalelana. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele China ubangelwa ikudla izinanakazana ezifana labo malulwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China, uNkosazana Nomalanga Ndebele, ukuze sizwe ukuthi kunjani khona le.
Ngathi Shanghai uburayithi because I can go out. Ngiyakwanisa ukuphuma ngiye supermarket, ngiyakwanisa ukuphuma ngithathe walk. Like asivalelwa ngamabhasi ayahamba, izimoto ziyahamba, abantu bazivakatshela. Kodwana akula abantu abaningi khathi siphandle. Ngibone ngani abantu abaningi babone kungcono ukuthi angcono bazihlalele endlini until kuze itholakale ivaccine.
Manje nxa abantu behamba emgwaqweni lapho bayavunyelwa ukuhamba belixuku kumbe lingahamba nje abalami seven?
Ah, vele basitelile ukuthi singahambisi lixuku ngenxa yokuthi ingamemetheka ngokuphangisa. So abantu abaningi vele bazihambela nga-2-2, nga-3-3 kumbe wedwa nje. Kodwa nesikhathi zonke abantu abaningi babevalile umlomo lamakhala.
Sike sezwa kuthiwa umkhuhlane wona lo ungabuqhamuke ngenxa yokudla okunye okudliwa ngabakhona ngapho. Likuzwile yini khona?
Yes, ukuzwile. Lapho okuthola kusukele khona indawo yangkhona kuthengiswa inyamazana eziphilayo and ukhanya ngane ezinye zezinyamazana zona lezo zinyamazana eziphuma eganyeni ezingahlolwanga ezikuye lo mkhuhlane. Asazi ukuthi liqinisele nganani lonalelo kodwa nakhe besikuzwela.
Khathi ziyaba ziphila, zidliwa ziphila yini?
Bazithengisa ziphila emakethe. Lapho kuthengiswa khona inkukhu lani lani. Bahlanganisa konke lezi nyamazana abazikhiphe eganyeni njengamagundwane lamabhedi lezinye nje izinyamazana esingazidliyo thina kodwa ezithandwa yiyo.
Manje abazibhananga yini ukuthi zingathengiswa ezitolo?
Azithengiswa ezitolo, zithengiswa emakethe ngoba ngibona ingani emamakethe kulula ukuthi bazivise nxa ukuthi indawo yakhona is not as controlled njengama-supermarket. So kunjengokuthi emkambo, indawo yakhona njengomkambo.
Ye, manje lina so lapho elikhona selike lezwa yini umuntu obela umkhuhlane?
Lapha mina ngihlala khona hayi kodwa nemaduzaneni ye.
Unkosazana Nomalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China obexoxa ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7 ekhona le eChina. Amapolisa namuhla avimbe umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wobumele wenzelwe eChitungwiza. Amapolisa atshele uChamisa ukuthi nxa efuna ukuqhuba umkhankaso onje kumele abambane lomongameli Emmerson Mnangagwa kumkhankaso ovele ukhona. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa ahle avukela endaweni obekumele lomkhosi wenzelwe khona eChitungwiza afika ngehola lesikhombisa ekuseni. Wona umkhosi kumele uqalise ngehola lesitshiyagalolunye. Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi se-Unity L khona eChitungwiza uthi kuyadanisa okwenzakale lamhla.
Angikholi ukuthi kulo constitution yakuvubela khona lokhu ngoba masikhangela umuntu mayele event yakhe yokuklina angiboni ukuthi kungaba luhlupho ukuthi ungathiwa join others first week of the month ngenxa yokuthi yadeclarewa ngohulumente. Akuzwisiseki, kuyamangalisa njalo kutho ukuthi akula nhlelo ezingenziwe ngababandla aphikisayo ezingavunyelwa amapholisa. Kungani amapholisa avumela okwenziwa ngohulumende lezana PF kuphela?
Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle labanye umnumzana Rejoice Ngwenya ulisole kakhulu inyathelo elithethwe ngamapholisa.
Mina ngibona ngathi amapholisa eZimbabwe izetherapy kungathi kulobulema obuthize phakathi. Kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi isizalwane seZimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi kuyavunyelwa, umthetho ufanele umvumele. Kanti pho-ke nxa abantu befuna nje ukuzidobhela amaphepha kungathi kufuna ukuthi banikwe imvumo kumbe bathi bathiwe khona bayesebenza leqembu likamnangagwa.
Umnumzana Mlindelo amancitshana ingcwethi kwezombusazwe uthi umuntu akabanjwa ngamandla ukuthi amanyane labanye kulokho ayabe efuna ukwenza.
Umuntu uyazikhethela isikhathi afuna ukuncedisa ngaso. Akukhathalekile ukuthi nini, nxa efuna ilanga elithile, hawu uyazihambela laye ayekwenza akufunayo, ancedise ngesikhathi afuna ngaso ukuncedisa ngaso. Lokhu abakwenzayo sokuvela sobala ukuthi amapholisa athatha uhlangothi ekusebenziseni umthetho. Umthetho wangkhona uqamele icele linye osokusobala konke umuntu ukuthi ilizwe leli umthetho awusetshenziswa, umthetho awusebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Luke Tamborinyoka usole kakhulu okwenziwe ngamapholisa esithi kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyesaba uzulu ukuthi angahle athole ithuba lokuveza ukwehluleka kwakhe ukubusa leli lizwe. Incwadi yamapholisa yokwalisa umkhosi wanamhlanje ilotshwe ngumqondisi wamapholisa eChitungwiza uChief Superintendent S. Mujiwa yona etshengiswe abomsakazo weStudio 7 enesitampa esibonisa ukuba ibhalwe ngolwesine mhla ka 30 zibandlela. Ikhuthaza umkhokheli weMDC uChamisa ukuthi amanyane nomnankagwa lapho eqhuba olwakhe uhlelo olufana lalolu olwenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. USuperintendent Mujiwa ulobela incwadi esithi ubephendula eyalotshwa ngabebandla leMDC mhla ka 23 zibandlela yokwazisa amapholisa ngalesi sehlakalo abahle basivimba izolo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi size safika esikhathini sokuya emoyeni silokhu sizama ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini kodwa engasabeli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku-15460 kHz. Ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, laku-15460 kHz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Ingcwethi ezibona ngezokulima lokufuya kanye lokuguquka komkhathi zithi kuningi okungenziwa ngabalimi ngesikhathi sokuswelakala kwezulu okugoqela ukuhlanyela amabele avuthwa amasinyane lokudingela izifuyo ukudla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMathebeleland balahlekelwa zinkomo eziningi kakhulu njalo behluleka ukuvuna umumbu lokunye eminyakeni embalwa edluleyo ngenxa yokoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ukoma lokhu kwenza ukuthi izilimo zingavuthwa ngemfanelo kube nendlala embi lokuswelakala kotshani emadlelweni. Ingcwethi kwezokulima eze-International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics eyaziwa ngokuthi i-CRISAT ematopo research station zithi kumele abalimi basebenzise indlela ezibalulekileyo ezokulima ukuze baziphandele ukudla njalo bagcine kahle izifuyo loba izulu lingani ngemfanelo. Obona ngezokuguquka komkhathi e-ICRISAT uMnumzana Martin Moyo uthi kumele kulinywe okuhambelana lokoma.
Siyazama ukukhuthaza ukuthi abalimi bazuze umncedo from ama-seasonal forecast, ama-weather forecast ukuze balungiselele ukuthi bangalima ngaluphi uhlobo. Nxa besazi ukuthi izulu alisoze lenele, then bayazama labo ukuthi bancediswe ukuthi yiziphi izilimo abangazilima nxa izulu lingenele.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Davison Masendeke obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende olwe-Agricultural Technical and Extension Services.
Sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa njengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hatshi lawana made esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu.
Umnumzana Alois Sifelani Hlatshwayo, ingcwethi kwezokulondolozwa kwamadlelo ematopo research station uthi kuqakathekile ukuthi kulinywe ukudla kwezifuyo. UHlatshwayo uthi kulokudla okuchiyeneyo okungalinyelwa izifuyo.
Sile mhlobo yotshani, utshani obunye obujayelekileyo obujayele ukulinywa ngabantu ukhona okuthiwa yi-banana grass. Ibana grass le ungalima utshani bona lobu uthelezela kumbe ungalima ngezulu elikamlimo. Siyaxhumeka amahlumela kumbe sisebenzise amalunga, phose amalunga amathathu esiyabe siwaquma, yiwo singawaxhumeka njalo. Uthani lobu uma ulima ngeZulu uyayenelisa ukusthola isivuno esingaba phakathi kwe-4 kusiya ku-7 tons ku-hectare elilodwa.
Kunabanye abalimi abathi kuyanceda kakhulu ukulima ukudla kwezifuyo. Umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima enyakatho yemandebeleni uthi inhlanyelo yokudla kwenkomo itholakala ematopo research station lezitolo ezithengisa ezokulima.
Ukulima kwethu-ke nakukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadebeleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma kanti-ke njalo ezingasipha impila kahle nxa sikhangela ukudla okuvela kubonya ukuthi la mabele kudingeka njalo lokuthi ngine indumba njengomaguta lezi ezivuthwa masinyane ukwenzela ukuthi la mazambane labondlulu ukwenzela ukuthi kuthole ukudla okwakha umzimba.
Ingcwethi kwezokulima kanye labafuya imbuzi bathi izifuyo lezi zilakho ukumelana lendlala ngoba zidla lapha nalaphaya okwenza ukuthi zingakhuci amadlelo. Iziphathamandla zematopo research station zithi abalimi bakhululekile ukuyadinga usizo lwezifuyo endaweni le. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwegciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele-China eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili njalo lafika emazweni edlula amachumi amabili. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwelebhilitane wamukele ngemibono etshiyeneyo ukuphuma kwalelo lizwe ngokusemthethweni kumanyano we-European Union lamuhla. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uhlanganele lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky ethembisa usekelo lwelizwe lakhe. Lanxa umongameli Donald Trump uyephakathi kokuthonisiswa phansi kohlelo lwe-impeachment. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba emisa Zimbabwe ithi uhulumende weZimbabwe lokhe engazimiselanga ukuguqula imithetho encindezela intatheli. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe yilinhlanganiso oluphathelane lokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba nyakenye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lwabemisa Zimbabwe luveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. Abemisa bathi kule ntatheli zindaba ezifika 12 ezashaywa kabuhlungu kuthi eziyisikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha umnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Lofty Dube.
Bebesithe ibhili yeZimbabwe Media Commission, the Freedom of Information, ebebesithi bazahambisa ePhalamende. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube le nguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni.
ULeopold Mnende wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association NYOJA uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengenhlathela izindaba sisike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms, kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba wese. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa.
Kodwa omela ibandla le-ZANU-PF uhlangothi lwabatsha kobulawayo uMnumzana Munashe Mdusa uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende we-ZANU-PF is very committed kuma reforms aye media and committed to my reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama amendments ayenziweyo ku IPA, sibonile ama amendments ayenziweyo kumanye ama laws akhona ahambelana le ndaba ze media, kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize inxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, so kulezi zinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala and we are very happy ukuthi the government is very committed.
Loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzabahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu, ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 usiya kumnyaka odlileyo ziqongile izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa ingcwethe zithi emisha efana le-Zimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifanana nale midala. Imizamo yokukhulumisana lomphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe uMnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uphele zingutshikilo bhanqa umdlalo wecricket owesibili ohlobo lwetest odlalwe phakathi kweqembu leZimbabwe leSri Lanka. Kubika uJoseph Njanji.
Umdlalo wesibili ohlobo lwetest obudlalwa phakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe leqembu laseSri Lanka umiswe ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu lasekhaya lingeke liwathole ama-wicket ayisikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe, ikanti ngakwelinye icele iqembu leSri Lanka lalo belingeke liwathole ama-runs alikhulu lamashumi amahlanu lesikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe kuma-overs abesele ukuthi adlalwe. Ngalokho-ke lumdlalo uphele zingutshikilo bhanqa lamhla, okwempumela etsho ukuba iqembu lezivakatshi yilo elinqobe nge-1 kanya njengoba linqobe kumdlalo wakuqala ngama-wickets alichumi. Iqembu leZimbabwe liza kuyadlala kule-Bangladesh ngenyanga kanhlalanja, lapho lizadlala khona njalo omunye umdlalo wohlobo lwe-test. Kusenjalo iqembu leMathebeleland Tuskers linqobe le-Mid West Rhinos nge-32 runs emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano we-Logan Cup ofike emaphethelweni namhla enkundleni yase-Queen's Sports Club. Umdlali weqembu le-Tuskers uChristopher Mpofu utshengise ukuba ulokhu esafanele ukudlala la kuqembu lesizwe elama-Chevrons njengoba ethethe ama-wickets alichumi lanye kulo mdlalo. Ukapteni weqembu leMathebeleland Tuskers uJohn Nyumbu uchayele ihlombe uMpofu ngokuphathisa akwenze iqembu leli ukuthi linqobe.
Ngithanda ukubonga uChristopher utshengisele sibili ukuthi hayi ngumuntu omdala eprovinsini, as a team sidlale kahle sibili and kuyathabisa ukuthi siwini le game yokuqala esidlale ngo-2020.
Iqembu leMathebeleland Tuskers belidlalele imidlalo yalo emibili yakuqala esigodlweni iHarare, njalo kwakuqala linqotshwe nge-244 runs ngele Mountaineers, kuthi kwesibili linqotshwe nge-7 wickets ngele Mashonaland Eagles. Ngeviki ezayo ngolwesibili langolwesithathu iqembu leTuskers lizadibana lele Rangers emidlalweni yohlobo lwale edlalwa iphelo ngosuku olulodwa. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Malawi enkundleni eBarber Fields emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Lawa maqembu abe ngutshikilo bhanqa 1-1 emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe khona lengaseMalawi kumaviki amabili ayedlileyo. Umncintiswano weFIFA Women's Under-20 uzaqhutshelwa eCosta Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu leCholocho Great Sounds liphethe idlaladelalo elitsha. Friday, Leli lidlala telecholocho great sounds lesine njalo lile sihloko esithi isikhalazo sethu Sibuze umkholi weqembu uThamsanqa Sibanda ukuthi balamukele njani leli dlalade abalandeli.
Hayi engakutsho inkomo abalandeli balamukele kahle yeqembu elisakhulayo hayi kutshengisile kwakhombisa ukuthi bayajabula.
Litholakala ngapi idlalate Sibanda?
Abangathanda ukulithenga bengasithinta kule number yasegoli 0840516403. Ngizayiphinda njalo 0840516403.
Abalandeli ungabashiyela waphi amazwi?
Bakithi umusic indlela esondla ngayo abantu bethu, umusic indlela okufanele esondle ngayo abantu bethu, kodwa kusuka kube nzima ku track 6 laphana sayibeka siliqembu ingoma ekhuluma ngohambo ukuthi uhambo lolunzima siyahlanyela kodwa sivuni lutho ucina kunika ukukhathala ake besisapote.
Baphuma ke enkundleni abafana becholocho great sounds ngale. Bafana becholocho great sounds besiqibela uhlelo lwethu ngedlalate labo elitsha behlabela ke kamnandi. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abalikhulu lamachomi amabili sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngoba beke bethekelela kwele China. Lapho eliqhamuke khona kwanele olivalelisayo ngintungami lenkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.